linga lichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngo Chris Gande kuhlelo lwethu lwalamhlanje siqoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele yini?
I'm very very disappointed baba nxa ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba basikhokhela bonke ngama umutsha akula namuntu akhona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani thina we not selfish besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke sifanane sidle ngokulinganayo kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile and those few individuals yibo abasebenza ukuthi labantu bethu lebuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalali kuye ngaphandle kwamazwe abanye njengoba ngatshela kudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebangabafana benkomo kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi it's so disappointing ungakhangela kade simashopu akulalutho islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business which business who can make business nxa izinto zinhle sithole nzima elizweni lezimbabwe
kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje
uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngama-warlords lama-barons nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla kodwa abaselfish yikho khonokho imali lezi ezitshintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosiphatheleni esiphatheleni cannot ibulala imali ngoba akala mali vele uphiwe imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha nxa bona boda ikliteni lena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha ilizwe lizaba right bekele ukusupplya i-black market ilizwe lizaba right even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labala imali zabo abawudini phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu abangeke barisimalizabo ukuthi zingene elizweni bafisa ukubuya beze-investor kodwa yifind ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa sathathelwa imali zonke sihola imali zethu zisemabhenki you know 2008-2009 imali zaphelele emoyeni kwathiwa sidalisha from zero saqalisa from zero kathesi lathesi khona imali zonke seziphelile futhi so yilizwe bani okuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni sikhokhelwa ngabantu abangalunganga sikhokhelwa ngabantu abangamasela I'll use that word nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye bayasabana ngoba bayakwazi ngakhuza umen ayuza lezi ndaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo
abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga kungakho ngokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwi linye likhumbuzane ukuthi hayi lokho ayisiko sakulwela empini
ye abantu abalela inkululeko kwasibambananga isizathu sokungabambani kwethu silambile uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa $5 kathesi uyaphambana ikhanda abantu bathenjisa ngitsho loni itho lethu lalithenjisiwe ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup liza to demand but ikhathesi wonke umuntu ithelenzi nezimbabwe ama-veterans amaningi nje asafaring besafisa ukuthi abalalutho abalamali balambili so umuntu wakhona ungamthembisa anything uyabe sekuthembe sefuna ukukhonakhona nje ukuthibatha isinkwa sakhe but kungela lutho azi alitola ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani siyasetshenziswa lalabo okuthiwa ngochimbido okunye kwakhona lokhwana asetshenziswa kakhulu but akuna lutho abalitholayo babe lokhu bethenjiswa imali khathesi kuthiwa ama-project project bani engayenziwa ngumuntu ole-70 years uzayenza project bani kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa pinde ama-project uzangena kwipho project ungavelela sikolo ungakwazi ukubala obviously kuthi uthi it's nothing yikurotshwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa yibo abantu esesibulela ilizwe thina ama-veterans ngokusetshenziswa sibantu amatomu
hayi kulungile isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli ngempela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi bantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane lesi lesi sinzima. Sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda. Siboneni ukuthi sasisetshenziswe kwanele. Sitshintsheni ukwenza silungise isilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lobusuku obuhle.